Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuNcwabakazi 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Furthermore, a National Youth Service Bill is being developed, which will be subject to parliamentary processes, which will include
Umphathi ntambo obona ngendaba zabatsha unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhulumende kabuye limuva kudaba lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo.
Ukuthi uzasithatha isicelo lesi njengoba siyisicelo kuyabazokuya ngaye kumbe ngokuthi yena usebenza njani, kodwa thina sisebenzisa lokho sikhangelele ukuthi laye hayi uzakuzwisisa laye ubone njengoba laye ligqwetha uzakuzwisisa xa sikhuluma ngendaba zokuthi umthetho lo awuhambelani ne-constitution ngoba ine-constitution uyayazi umthetho laye uyawazi.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele usomlomo wePhalamende umnumzana Jacob Mudenda zimcela ukuthi evimbe ukupasiswa kwebhili ezangena kumthetho olawula ukusebenza kwazo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo ahlaselwe e-Weser North ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngendaba zabatsha unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhulumende kabuye limuva kudaba lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo. Uthi lolu hlelo luza kuba lwehlukene lolweminyaka edluleyo olwalusetshenziswa iZANU-PF ukulolonga abasakhulayo, abalodlakela, ababetshaya abasekeli bamabandla aphikisayo njalo besephula amalungelo kaZulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi phambi kwekomiti yePhalamende ebona ngezemfundo lemidlalo ngodaba lweNational Youth Service, unkosikazi Coventry uthe uyakwazi ukuba uhlelo lolu lolungamanga kuhle njalo kabafuni ukuphinda amaphutha amanye.
Furthermore, a National Youth Service Bill is being developed, which will be subject to parliamentary processes, which will include
uhlelo lwe-National Youth Service luzaphendukiswa usetshenziswa imithetho yePhalamende. Lokhu sizakwenza silandela izifiso zikaZulu. Sizakwenza ukuba wonke umuntu ezabelweni alalelwe singakabeki lumthetho.
National Youth Service Bill to the Attorney General's Office.
Uqhubeke ethi kulolu hlelo abazalusungula ngomnyaka ozayo bafuna ukufundisa abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 besebenza labo okwenyanga eziyisithupha. Uqhubeke esithi ukungena kuhlelo lolu lanxa kungabanjwa ngamandla abaze kwenelisa ukungena bazathola amathuba okuthola imisebenzi kuhulumende ndawonye lokungena emakolishini emfundo yaphezulu lamathuba okuqala amabhizimusi abo. Uthe njalo kulomthetho ozabekwa owe-National Youth Service Act esithi uzaphawula ukusebenza kugatsha lolu esithi bazabhoda elizweni lonke besizwa ukuba uZulu ufuna usebenze njani lomthetho. Uthi abatsha bazafundiswa ezamasiko, isisekelo sombuso ndawonye lokuba beshiyane lemikhuba emibi efana nenkohlakalo lokusebenzisa izidakamizwa. Ingcishi ecubula ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancishana uthi uhlelo lolu vele lulezifundo ezisekela abantu bebandla linye, ngakho-ke abantu abaningi balwamukela ngokuthandabuza.
Kuyinto engalunganga ukuthi kuqakathekiswe i-National Youth Service ekuqhathweni emsebenzini kahulumende ngoba siyazi ukuthi National Youth Service akusiyo into yenational kodwa into yebandla, into yezanu PF. So lokhu sokusitsha ukuthi lo nalo ongekho kumbe ongazwani la elibandla lezanu PF umsebenzi akasawutholi kuhulumende, ngoba akusiwo wonke umuntu ozavumelana lakho ukuthi ayefundiswa okwaku National Youth Service, ngoba nango phela kuzabe kufundiswa izinto zebandla linye kungafundiswa izinto zelizwe. So lokhu sokuyindlela yokubandlulula ukwethusela njengoba sesiya kukhetho ukuthi lo nalo ongasoze ajoin ibandla ukuthola kwakhe umsebenzi kuzahlupha. Ngakho ke sokuzaba lobunzima ezigabeni abantu beqala bengena ibandla ukuze bethole umsebenzi.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuqakathekile ukuzwa imibono yabatsha kuqala ngodaba lolu.
Kuyasidanisa thina abantu beZimbabwe kakhulu esihluphekayo esimpofu ukuthi sokuthiwa i-National Service yeza kwenza ukuthi abantu baqhatshwe ye ngamaqinga, kodwa akuseze kuphumelele ngoba vele abatwana bakhona baningi kakhulu. Sibona ngani umzabalizo wezanu siswele engakwenza, sebephonga ubamba lapha lalapha, lingitsho lenyoka bangayibamba sebefuna ukuchapha, ngoba lokho ayisikho esakulweli lizwe, abatwana bonke bayafanana.
Elinye ilunga lezanu PF umnumzana Matthew Sibindi uthi bayalamukela ngenjabulo inyathelo eselithathwa nguhulumende lokubumba umthetho olawula ukusebenzisa abatsha nokubafundisa imisebenzi etshiyeneyo.
Siyabonga kakhulu, abatsha bazathola imisebenzi njalo bazathanda lelizwe labo.
Uhlelo lwe-National Youth Service lwamiswa ngomnyaka ka-2007 ngemva kokuba kuswelakale imali. Inhlanganiso ezibalisa umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations nenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zawuhlaba umkhosi omkhulu zikhala ngokuthi uhlelo lolu lwalusephula ilungelo loluntu ngoba abatsha laba basebefundiswa ubugebengu bokuhlukuluza uzulu wonke waseZimbabwe. Owayele mibono ehlukeneyo lebandla elibusayo eleZanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda zimcela ukuthi evimbe ukupasiswa kwebhili ezangena kumthetho olawula ukusebenza kwazo. Owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngoba zisithi ungumthetho omubi. Ibhili le iphakathi kokuhlaziywa iPhalamende andubana ipasiswe ibe ngumthetho opheleleyo. Inhlanganiso ezingamashumi amabili ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, Crisis in Zimbabwe Coalition kanye leVeritas zithi umphathintambo obona ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo umnumzana Paul Mavima wafaka imigqa encindezelayo kulibhili engakhulumisana ngalozulu. Ngokunjalo zithi uMudenda kumele ayikhiphe ePhalamende ingahluzwa ngoba okunengi ekumumetheyo kuvela kuMavima athi kuzulu. Zithi ingapasiswa libhili iza kupha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo mahlayana, kanti njalo izaphazamisa inhlelo zokuphathisa uzulu eziqhutshwa ngezinye inhlanganiso. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeVeritas umnumzana Lizwe Jamela, yena othi ibhili le ilomthelela omubi kakhulu.
Masikhangela umthetho lo omusha lo ofuna ukuthi ufakwe, ulakho ukuthi uthiwa uyanqabela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zingabonakali. Kubhalwe kuthiwa supporting or opposing ama-candidates nxa sikhangelele ngendaba zombusazwe. But nxa ukhangela i-constitution iyanika ilungelo kumuntu wonke. Nxa sisithi umuntu siyabe sisitsho even umuntu olihlanga. Nxa sikhangela inhlanganiso nxa sikhangela umthetho layo ngumuntu oyabe kwanisa ukuthi laye ephatheke kwezombusazwe, ezepolitics.
Iseli palele usomlomo we parlamente limcela ukuthi avimbe ilumthetho kuleli dale ungabunjwa. Libona esamukela yini isicelo senu?
Ukuthi uzasithatha isicelo lesi njengoba siyisicelo kuyabe sokuya ngaye kumbe ngokuthi yena usebenza njani, kodwa thina siyabe lokho sikhangelele ukuthi laye hayi uzakuzwisisa laye kubone njengoba laye eligqwetha uzakuzwisisa nxa sikhuluma ngendaba zokuthi umthetho lo awuhambelani le-constitution, ngoba yena u-constitution uyayazi umthetho laye uyawazi. So ulakho ukuthi laye ebone laye efake umbono wakhe nxa ekhangele ibhili leli elisephalamende kathesi.
Emthethweni kuvumelekile yini ukuthi lomthetho uphikiswe enkantolo lanxa nje ungakabunjwa usabunjwa, kumbe kuyabe kumele ubunje upasiswe kuqala then abantu sebengaya ke enkantolo ukuyawuphikisa?
Kukabili into ngamili, ulakho ukuthi abantu bephikise ukuthi nxa singayenzwanga okusemthethweni. Say for instance, khathesi nxa ungakhangela ama-amendments afakwe nguminister during i-committee stage, umthetho lo uguqulwe kakhulu watshintsha watshiyana le bhili elahanjiswe ebantwini kwenziwa ama-public consultation. So kulakho ukuthi umuntu ethi hhayi umthetho lo kuphambanisiwe, lokho okusha lokho kufakwe nguminister kumele lakho kuhanjiswe ebantwini kanje kuhambe ku-public consultation. So umuntu ulakho ukuthi ehambe emthethwandaba ezama ukuthi kuke kume emthethwandaba ufake isinqumo mayelana abandonalo. Okwesibili ukuthi hayi umthetho uzathuzwe uphelile, then umuntu lakho ufuna ukuthi ehambe laye enkantolo emthethwandaba, especially constitutional court, ukuthi laye ifake isinqumo ikhangele umthetho lo ukuthi umthetho lo uyahambelana na le constitution yethu.
Umnumzana Lizwe Jamela uligqwetha njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-Veritas. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lomphathi ntambo obona ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo umnumzana Paul Mavima bathi kababuyeli muva kulolu daba. Bathi njalo ngamanga ukuthi kabazange bakhulumisane lenhlanganiso esizimeleyo kanye loZulu ngenguquko ephambi kwepharlamente. Umongameli yamasoni Mnangagwa laye uthi ubalulekile lomthetho ngoba injongo yawo ingeyokwenqabela inhlanganiso ezizimeleyo ezisetshenziswa izitha zeZimbabwe. Ibandla le-TCCC lithi amalunga alo ahlaselwe eWestern North ngabacatshangelwa ukuthi ngabe bandla le-ZANU-PF abazame ukuvimba umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukudlula ngemota ukuyakhulumisana lenkokheli zaleso sigaba. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Osterlos Siziba utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi udlakela lolu luqhamuke njalo kwezinye indawo ezibalisa iGogwe, eGudu kanye laseUzumba izolo.
Yeah, ngiyabonga. Thina silenhlelo zethu kezuke emaphandleni namhlanje ke besise weza North emalangeni adlule kusukela ngomvulo ke bese uZumba lapho ke libone khona izithombe lokunye ke abantu bezani bezama uhlukumeza abantu wethu lokusincindezela kubana ke singangeni ke uZumba lokuthi hlangana labantu befaka ama roadblock adlula i7 kusuke Harare usiyafika ke uZumba namhlanje njalo bavale wetsa lapho bezokona kubana besilemhlangano yethu bofanele siyenze khona. Kodwa ke sikwanisa ukuyenza imihlangano yethu, kodwa ke kule moto ezilimeleyo imoto ye-One Farmer Business people behlangana labo ke ilinyaziwe njalo ke lokutshaywa ke kwabantu lokuzama ukuhlukumeza abantu bethu kubana ke singaqhubekeli phambili ke. So aba sesihambe ke kubana sibonisa la mapolisa ngendaba yodlakela lo dlame ke oluyenzakalayo ke emashonaleni East.
Lile siqiniseko bani sokuthi abadala lolu dlakela ngabebandla lezani PF njalo selike laxoxisana labo yini?
Laba ngabantu abayazakalayo ngoba thina silama community leaders abaziyo labo bayazakala aso bantu abagqoka ama mask abantu ababonakala ukubana ngabe zanu ngabantu ababonakala ukuthi bathunywe izanu ukubana ke besincindisele ukubana ke singangeni ke ezindaweni ezijeneyo lukuyazakala ngenxa yokubana izanu yethukile ukubana ke inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ke ilabantu abaningi abamelayo njalo abayisekela ikakhulu sikhangele ukhetho luka-2023 sokuyinto ebayethusileyo bayenza ukubana ke beqalise ukufuna ukusebenzisa i-violence lokubulala izimota lokwethusela njalo lokusimisa ubana singayiphambili ke ngenhlelo zethu. So lokhu yikuwethuka ngenxa yokubana ngabantu ababengakhangelanga ukubana ke inhlanganiso ekuphikisayo ingathola ke isupport enjengaleyo abayitholayo ke ngesikhathi esime khona. Yikho beyethuka thina yikho sikwanisa ke kutshela abantu bethu ukubana ke ye kulobunzima abantu bayethuka ukubana ke sahamba njani siyaqhubekela phambili ngenxa yokubana ke injongo yethu kubana iZimbabwe kube le nguquko njalo siyathembisa abantu ukuthi nasoze sayethuselwa njalo kubiselwe emuva ngenxa yokubana silalilungelo lokuhlangana silalilungelo ke lokubhilonga to inhlanganiso esikizo. So akula muntu ongasimisa ngoma ubani lobani ngenxa yokubana la amalungelo asemthethweni welizwe. So kushenela kudala ukubana ke sasimiswa lokwethuselwa lokubana kutshaya izimoto zoba singaqhubekeli phambili siyaqhubekela phambili kubana eZimbabwe kube lenguquko. Inguquko le iyanceda not only abantu abaku-Citizens Coalition for Change bekodwa even laba ezanupef ngenxa yokubana yibo phela abangarholiyo bona laba abathunywayo ngabafana ukubabonayo ukubana abanye bakhona abalalezi mali abalakwanisa ukudla abanye bagqoka amabhrikwe adabukileyo lezikipa zezanu zakudala okutshengisa ukubana ngabantu ke abaphansi kodubo olu-afektha uzulu wonke jikelela. Konke lokhu kuyalungisa ngenxa yokubana eZimbabwe kufana kube lenguquko. Inguquko leadership ezavumela ama-political party ukubana bekwanisa ukusebenza benza konke akwenzayo njalo ezavumela ke ukubana uzulu ke eme lapha afuna khona ngenxa yokubana into zamaphathi asonto ofanele umuntu ezitshayelwe noma ebulale njalo uhulumende fanele enakekele umuntu ngenxa yokubana indaba yokuswelakala kwemisebenzi yokuswelakala kwemithi yokuswelakala kudla le ndlala yiyo eyenza ukubana ke sibe silapha esikhona ukubana silungise izinto zona lezo.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi ukulandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo adale udlakela. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengakuyemukeli umbiko ngalolu daba. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters EFF lithi umholi wogatsha lwezempila kahle esigabeni seLimpopo Province unkosikazi Phophi Ramathuba kumele axotshe umsebenzi ngemva kokuphuma kuvideo etshela isizalwane seZimbabwe ebesilaliswe esibhedlela eLimpopo ukuthi kumele siye kwelatshwa ezibhedlela zikamongameli Emmerson Mnangagwa eZimbabwe. Lolu daba luqhubeka lusemilonyeni yabanengi abanye besekela ibandla le-EFF ekuthini uRamathuba axotshe umsebenzi kodwa abanye besithi ukhulume iqiniso. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosazana Kethiwe Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebotswana.
Bekuyamangalisa ukuthi phela this is the same treatment imbona ingani ngikhomentile even kwaphana ukuthi I experienced the same thing mina epararenyathwa lwana ubhuti ungcono ngoba ukhuluma e-admitiwe mina ngalihlala ebentini they refused even ukungithinta bethi imali bayifuna. I think even eZimbabwe kunjalo no money no service is only that iqiniso lona libuhlungu but honestly speaking umama lwana lanxa kade kukhuluma sokungani kuphuma kuhashi but kumele sikwemukele ukuthi yilo mpela iqiniso we are Mnangagwa's responsibility.
So manje akuzwisi ubuhlungu lo
ubuhlungu ba kuyazwisa but iqiniso njalo
ye ukuthi khona vele ngabantu bahamba beyilatshwa eZimbabwe khona ngale yikho phela.
Baba Dube kumele sikunanzelele ukuthi ilizwe lelizwe lilendlela elihlela ngakhona especially when it comes to budgets. Umama lwana umzwile ukuthi breakdown yakhe uyenze njani. Kule I've heard abantu abanengi vele abokuthi umuntu wangkhona engazithwala especially lapha eBotswana eduze they cross the border umuntu ezobelethela lapha lapha lakho sebafaka ama policies abuhlungu kakhulu ukuthi nxa uyi foreigner ubelethela ku government 3000 okumele uyikhuphe. So uthola ukuthi thina abantu beZimbabwe mina I will say it I know abaningi bazanthethisa but iqiniso libuhlungu singangani sibona lapho kungani kungcono khona. We forget about solving our own problems. Sicina sesi-exhausta ubuntu bendawo yona leyo. That is a fact.
So vele abantu kumele bezilungisele kwabo. Yikho kutsho lapha maphela.
Abantu kumele bezilungisele kwabo. Babadube it's so sad ukuthi iSouth Africa is the youngest country nge-independence kusadeki la. So it's sad ngoba even our leaders they don't bother to fix izinto ekhaya bengagula, they fly to South Africa. And the next thing that we go to South Africa, kambe iyabinganani shwayo ni South Africa yangkhona. Wese umuntu lwana ngumuntu o operator ntuzile ukuthi ukhulume wathini. Laye umuntu kugcina sekusiba too much, iqiniso lihle kugcina sekusiba too much ngoba we don't focus on fixing our own things but we become too comfortable ngama situations aza abe zama ukuthi sincede ngaleso sincediseke ngaleso sikhathi. Yeah, starting from our leader.
Ukhethiwe Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBotswana. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa uMnumzana Mbuso Mhlanga.
Umuntu angaba yisihambi, umuntu angaba yisihlupheki, kodwa uma umuntu sethe wafika egumeni lakho asithi wabona na ukuthi lo muntu lambile umuntu loyagula uyazama ongakwenza ukuthi umncede nje umphefumulo lokaNkuluNkulu yinto yaqala. So laphayana ekuthukeni ya kuzima babudube ngoba makubuya bona abakhulu besuka eZimbabwe bezokwelathwalana akula not even one person says anything bayalathwa babuye lesebe right but because iphovo ihluphekile then sesiyathuka sitshelwe yonke into then ngibuye entweni yesibili yeah ba right ba wrong ukusithuka ngoba let me hit the nail on the head. The same people abanye bona laba abayibo abagcweleyo la including mhlambe nabona laba aba lowo kade thuka uzothola ukuthi ekhaya le mayifika lekhaya uyantshintsha agqoka amakhanda alabana abanye labana ababusayo naye ashaya izilogan abazali bakhe bavotela the same people abakhona abenza ukuthi abantu sigcwala amazwe. So aluba kuyukuthi abantu singafika ukuthi sibe ngqotho sibe neqiniso empilweni zethu babudube ukuthi masithi we have had enough of this let's change wonke umuntu abe in that kind of a boat hayi ukuthi abanye lana kuyakhulunywa hayi bakithi asintshintsheni liyabona sesihluphekile but abanye babhizi bavota khonale bavotela the same people so at the end of the day sohlala sithukwa sesiyizinja nje sesiyinto engasilutho khona nje ukuthuka umuntu osegula bekungekho right kodwa ngezinye indlela ba-right futhi ngoba the same people yithi futhi esivotela the same government that is there.
UMnumzana Mbuso Mhlanga isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube uxoxele uMnumzana Limukani Mpofu ovela eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Baxoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Siyafuna ukuvota Dube kodwa manje amalungelo asilawo ukuthi sivote sikhululekile njengoba sibona nje sikhuluma sinje sisemazweni yikho khona lokho kubangela ukuthi ubone ngani abantu abasha bavote njengami nje yabona njengoba nje ngise-Cape Town ukuthi ngizosuka lapha e-Cape Town ngihambe 3 days ngisiyafika ekhaya ngisiyavota yabona ukuthi ilungelo lami libandezeliwe kube kuthiwa kuyavunyelwa ukuthi kuvote umuntu lapho akhona i-diaspora vote ngabe konke kuhamba kahle thibe kodwa amalungelo elancindezelwe yikho nje kubona ngathi abantu abasha abakhuthalelanga izinto zezombusazo
manje nxa kunje phela akusuze kube le nguquko ezibabo so inguquko iyabuya nini njalo iyabuya njani nxa lingavoti
inguquko thube ingaba khona ma singabambisana sonke njengabantu bezimbabwe okwenzeka ngo-1980 usmith ekhutshwe embusweni la manje kungenzeka usmith wakhishwa ngokuthi abantu bonke babebambisene ngomqondo bekwazi ukuthi bafuna ukumkhipha esitulweni namanje abantu bakithi ma bengabe besazi ukuthi bafunani befuna ukuthi bahlupheka bezibona ukuthi bayahlupheka ma kuthi bayahlupheka ngoba thina singasakwazi phela ukuthi kanti abantu bakithi bayahlupheka ngempela ngoba ngendlela obona kudonselwana ngayo ugcina lawo suzibuza imibuzo eminingi ukuthi ayi mhlawumbe ngithi abantu bakithi bayahlupheka mhlawumbe yingenzo engikubonayo abanye abantu bakujabulela ngoba kube kuthiwa sonke siyakubona ukuthi siyahlupheka angithi kube kuthiwa siyabambana sonke kube sibe nomqondo oyi-1 njengokwenziwa yi-youth yona le yakhipha usmith ngo-1980 kodwa manje sibona engani siyadonselana abanye badonsa besiyale abanye bedonsa besiyale yikho ugcina sokungasakhanyi kahle khonapho ukuthi kuhamba njani
kuyini okwenza lidonselane kangaka
sisihwaba omunye nomunye ufuna ukudonsela esikhwameni sakhe asifuni ukuthi sibambisane ngento eyi-1 sonke sikhululane sonke siphakamisane sonke esikhathi esiyi-1 ngoba ngendlela okudonselana ngayo yikho khona lokho okukhoza ukuthi ubone kuhlutshekwa kunje ngoba omunye la udonsela kwesakhe isayidi omunye udonsela kwelakhe isayidi ikanti ye kube sonke singabambana sonke senza into eyi-1 sonke sithi uyabona manje njengamazimbabwean siyazazi ukuthi sifunani manje sifuna impumelelo kathi thube kodwa uzuzibuze ngempela ngempela kanti okwehlule ukuthi kwenziwe izimbabwe okwenziwa ngamanye amazwe aphana nabo-south africa aphana nabobotswana kuyini okwehlule ukuthi izimbabwe kwenze khona ma ukhangele kuyini so uyabona ukuthi
abantu bathi yini elibathi idozela kathani
hayi dube akusiyithi abantu abasha dube kubhalisiwe abantu more than 5 million abantu ababhalisele ukuvota so untshela ukuthi abantu laba abhalisele i-5 million lesebona laba bakhona njengamanje ekhaya sengasabala bangaphandle bona laba basekhaya utho ukuthi bona kubahambela kahle kumbe mhlawumbe yimi embona kubi mhlawumbe ngakhangele emakhokhoba ngikhangele embare ngikhangele ewanki ngikhangele lupane ngikhangele etsholotsho ngikhangele etshinotimbe evictoria falls abantu ezitrade ngendlela embabona ngayo mbe sengizibuza ukuthi abantu bonke laba utho ukuthi bona bakujabulela khona lokhu impilo yale abayiphilayo umuntu uthole inyawo zimhlophe hamba amapatapata kade labuye ukuthi phambili ngebandla elibusayo hayi khona dube abantu kumele sizamele ukubambana ngiqhuqhuzela nomthwakazi umthwakazi ma singathi singabantu sizame ukukhipha le ngqondo leyo ukuthi kuthiwa inhlobo enje nenhlobo enje yikho kuyokuizinto okusifisele emuva konke konkeya kathe sidube sikhangelane lamavoti kumnyako zayo kumele ukuthi ngabe sonke siyabambana sonke sikhuluma ilizwe eli-1 ukuthi madoda lapha siyakubona okuyizinto okuyinto okungasinceda la izaphu dube lapha singa-challenja sibihle umphini la izaphu ayikho into alikho utshintsho engalenza ezimbabwe i-MRP alikho utshintsho engalenza ezimbabwe okwakathesi lapha sesikhuluma iqiniso la utshintsho olungaba khona kathesi sikhangelele umnyaka oluzayo yi-CCC kuphela lokhu akunamuntu ongakwaziyo singaphikisa siyenzeni as long ma singabe lokhu esidoniselana amanye amavota azophithima futhi aye ku-MRP amanye kuzaphu izawini izanupiefu na-next year siyabe sikhuluma sikhona lapha e-South Africa singalanto siyazi next year futhi siyabe sisixoshele ukuxosha angazi ukuthi siyakuya ngaphi uma singafuna ukuthi sitshintshe i-government ngoba i-government yakhona le izofika isigijimisa futhi sizokuya ngaphi manje ezambia lakho siyaqala ukugijinyiswa manje so siyabe singabantu abanjani abantu abangakwazi ukuthi behlangane njengamazimbabweni sithi yabona manje sesifuna utshintsho madoda singenzeni kwenzeke ngoba ukugijimisana vele siyakwazi ukuthi izane izosishaya so ibhomisi ukuvota yikho kungasikhulula dube abantu bonke abazazi ukuthi bafunana abantu bezimbabwe bebekele ukuhamba bekhohlisa abantu ukuthi kwaye ukuvota kulaa ncedo ye siyavotela ibandla elinje ccc is the only solution okwakathesi dube abantu ababekwazi lokhu kungehlula lokho siyahlala khona lapha emzansi sifele khona lapha akunanto esingayenza
umnumzana Lemukani Mpofu isizalwane sezimbabwe esihlala kwele South Africa Kulive Talk lamhlanje Diaspora Forum sikhangela ukuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa iningi lazo eseliphelelwa ukusebenza kwengwalo zeZimbabwe exemption permits ekupheleni komnyaka. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.